Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThandonono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-27 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukulandula ubufakazi benkohlakali obuvezwe ngumsakazo we-Al Jazeera okwenziwe ngumnumzana Hubert Angel kuveze ukuba umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa laye ukhona kudokumentary ye-Al Jazeera.
Xa kuliqiniso kungaba into enzima kakhulu. Singamuzwela sibili usizi ukuthi khona uyabe engenwe kuyini, ngoba xa into esiyenzakala kuzofunde. So mnayabe ngikhangelela ukuthi khona abantu bafunda into eziningi khona phaya.
Ibandla le-CCC lithi ukhetho lwama-primaries ebandla le-ZANU PF luveze ukuthi leli bandla liyaxokozela.
Bona labo abalutshwana abahambileyo bengabantu abahugwe butshwala, iningi labantu bebethenjisa ukudla, abanye bakhona bengabantu abalethwe bevela ngaphandle kwedolobho.
Ibandla le-MDC Alliance lithi liza kwenza ukhetho lwama-primaries ezigabeni ezilabantu abedlula oyedwa abayabe befuna ukuncintisa kukhetho. Kodwa lapho okuloyedwa khona akusoze kudingakale ukhetho.
Inasilama structures indawo zonke, silobukhokheli obusebantwini indawo zonke.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukulandula ubufakazi benkohlakalo obuvezwe ngumsakazo we-Al Jazeera okwenziwe ngumnumzana Hubert Angel kuveze ukuba umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa laye ukhona kudokumentary ye-Al Jazeera. Ihofisi ka-Angel yethule umbiko ngeviki edluleyo isithi amazwi kankosikazi Mnangagwa lendodana yakhe u-Emerson Mnangagwa Jr. abazaphuma kuhlandla lesibili lomfanekiso lo othiwa The Gold Mafia kumbe izikliwi zegolide ngolwesine ayisibo omnangagwa uqobo lwabo, kodwa ngabantu ababekhohlisa intatheli zindaba ze-Al Jazeera ngoba zazithe zifuna ukuhlangana lo Mnangagwa mathupha. Kodwa ezinye intatheli zindaba esezibone amahlandla wonke amane alumfanekiso zithi u-Angel uyaveza ukuba uMnangagwa uyafumbathiswa ngabosobhizimusi abafuna ukumbona. Sixoxele umnumzana Peter Moyo olandela ezombusazwe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ya, ngiyawubona, kodwa ke yabona ukuthi khona kulezi suku ngendaba ze-social media lezi, okunye kwangikhona ukuthi ukuvume sibili ukuthi kuyayenzakala elizweni. Kunzima mntakamama, kodwa nxa kuyithi liqiniso siyabe siphila nzima, ngoba okunye kwangikhona akuvumeki.
Manje ngokubona kwakho, njengoba besithi imfihlo ezavezwa phambili ilakho ukuthinta umkamongameli welizwe kunye lendodana yakhe, ukubona njani wena khona lokho?
Ye, kungaba liphutha sibili ukuthi khona atholakale elesandla khonapha, ngoba nxa engumuntu oyabe efundile sibili wayefuze afunde kuGrace. Xa kuliqiniso kungaba into enzima kakhulu. Singamuzwela sibili usizi ukuthi khona uyabe engenwe kuyini, ngoba xa into esiyenzakala kuzofunde. So mnayabe ngikhangelela ukuthi khona abantu bafunda into eziningi khona pha, yiko kubona kwami mnumzana.
Kodwa ngokubona kwakho intatheli zindaba ze-Al Jazeera zona zayenza umsebenzi ngokuqotho na, kumbe singathi zaphosisa ngoba zingavezanga egcekeni ukuthi ekuqaleni ukuthi vele kuhamba njani? Ubona njani wona umsebenzi wentatheli zindaba lezi?
Abantu labayana ngibona ngathi bayakwazi umsebenzi, ukuinvestigator sibili sibili bayakwazi abantu labayana. ikwesithi nxa kuliqiniso kungaba liphutha elikhulu kakhulu ngaphandle nxa kulesandla nje esinye kodwa ke njengokwazi kwami labana abantu ukhanya ngathi umsebenzi sibili uyakwazi ngoba nxa sebefuna ukuyenza umsebenzi wabo sibizi bayenza ngoqotho so ye hayi singakwazi sizabe lokho silandela lathi sibone ukuthi khona lapha kuliqiniso yini ngoba okunye okuningi okuya kusenzakala elizweni njengathi sisihlale elizweni kakhulu siyasikwazi ukuthi lapha liqiniso lapha hayi lapha liqiniso lapha hayi.
Hello ke ngumnumzana Peter Moyo olandela izombusazwe ubexoxa icingweni le studio 7 eseHarare.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkonzo.
Asambeni madoda siyovota.
Ivandla lesisi lithi ukhetho lwama primary ebandla lezano PF luveze ukuthi leli bandla liyaxokozela. Ilizwe lonke jikelele libe lokhetho lwebandla lezano PF lapho okube khona inkulungwane zabantu abavotileyo. Kulabaningi abakade bengamalunga edalela eParliamente abanqotshiwe kulolu khetho ababalisa umnumzana Joseph Chinotimba, Mangaliso Ndlovu, Philip Chiyangwa, Sekayinzeza, Webster Shamu, Abednico Ncube, Kindness Paratha, Dexter Nduna, Mary Mliswa labanye. Abanelise ukungena babalisa umhlabeleli uSandra Ndebele osezamela ibandla lezano PF esigabeni sephelandaba lapho okwezaba kudingwa khona ozama ngukansila walindawo. Lo mphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube laye uzamela iCountry Park ngoba engancintiswanga. Umnumzana Qhubani Moyo umqondisi womsakazo weKiona TV unqotshiwe esigabeni seInsiza. Sixoxele isikhulumeli sebandla lesi-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa saqala ngumbuza ukuthi amanani abantu abavotileyo kulolu khetho awabayethusi na.
Inamba esilayo thina kuma investigations ethu sibona 1500 iyo inamba egoqela wonke umuntu ohambe ku primary election ezanu PF. Sibona inamba yabantu abayangisayo ukuthi ingabe ikhulunywa emsakazweni. Bona labo abalutshwana abahambileyo bengabantu abahugwe butshwala, iningi labantu bebethenjiswa ukudla, abanye bakhona bengabantu abalethwe bevela ngaphandle kwedolobho ukuthi bazovotela ama candidates ezanu PF. Ubona kuyinto eyangisayo ngoba amanye amabandla sengikhulumela nje amanye amabandla kobulawa asikazi sikuzwa ukuthi kuthiwa abantu bathatha ezindaweni yabo khwekhwe egweru ukuthi bazovotela umuntu lapha kobulawa. Ubona kuyinto eyangisayo kakhulu khonokho kutshengisa ukuthi izanu PF wayela discipline njalo iphathe ngela discipline iphathe esingakhayendeliyo thina ukuthi ingakhokhela uZulu lapha eZimbabwe. Umthwakazi omuhle uthanda into ehlelekileyo njalo ngikhulu ukuthi abakomthwakazi bengathanda ukukhokhelwa ngabantu abalobugqili abantu abatheza abantu kwemanye amadolobha angazani izinkuni. Yeah, asibona kuyangisa kakhulu lokho kwenziwe yizanu PF lokunxa sokukhulunywa kuSunday News sokukhulunywa ngazani into ehlelekileyo angazani kule democracy kuzanu PF kukanti ke idemocracy into ezondwa kakhulu kuzanu PF.
Siyabona ukubana bakhona abanye abe andla le Zanu PF ababe ngamalunga omanyano we MDC Alliance. Libona ungani bona labo abasozo bephazamise na udaba lokuthi lina njengebandla lithole ama vote kumbe izikhundla ezinengi kakhulu kuma councillors esikisi kubone kweminye iminyaka.
Hayi ukunqoba ngathi mina ukuthi inkomo ingazala umuntu ngoba lapha kokubulawayo kukontuthuzi yathunqa kondongaziwele lapha. So lokho hayi inkomo ingazala umuntu. Into nje engayenzakala ukuthi izanu PF ingathola kwesinye isikhathi kubo Senate kodwa yabithola nje ingxenye kodwa unqoba kobulawa yathi izifiso yalezo izifiso zikaThemba lowamukela ngeke yanqoba iCitizens Coalition for Change izanu PF. Bona nxa bekhuluma amavenda abantu abathengisayo bathi uhlelo lokunikeza amavenda bendizindawo luhlelo lwejok joint operations committee bakhuluma egcekeni bakhuluma mgceke intatheli zezindaba zingahamba esitudini zibuza lapha nabazatshelwa bedle bekutshele ngoba bona bakhuluma vele ngolimo ngasolo esindebele bakhuluma behle bethi thina lapha vele sekelwa kamabutho kanti ke lapha kobulawayo thina sithi amabutho ngomuntu wonke amabutho kasowezana uPF iZimbabwe Defence Forces ngiyomuntu wonke iZimbabwe ama defense forces kumele alandele okukaZulu athi okomuntu oyedwa kumbe nibandle lolo njalo thina njengebandla zange sithi ukuthi bengathengi ngoba ubuyanga lo balethwa yizana uPF elizweni so asingaze ke sithi thina asithandi bantu abathengisayo abantu abathengisayo lathi siyabathanda sibathanda kakhulu ukwedlula bona abezana uPF namhla asebe zama ukuthi basebenzisa ukuthi bedinge ivote lokho ukuthi bayavotela bani hayi siza kubona ngesikhathi sevote kodwa engakutsho kathesi ukuthi inkomo ingazala umuntu ukuthi izana uPF nganqoba kontutu ziyathunqa hayi inkomo ingazala umuntu
lo ke ngumnumzana Swithan Chirohodza isikhulumeli sebandla lesi-CCC kobulawayo kusenjalo ukhomisa webandla lezana uPF umnumzana Mike Bima utshele umsakazo weZBC Zolo ebusuku ukuthi ukhetho lolu lumisiwe ezigabeni zeMidlands leMaswingo ngomgqibelo lwenziwa izolo uthi impumela yalolu khetho lwezigaba lezi izakwethulwa lamhlanje siphinde saxoxa locubungula izombusazwe umnumzana Max Mkandla ongalwa njalo impi yenkululeko
kuyatshengisela ukuthi leli bandla leli lizanqoba ekugcineni kube sokuhlupha njalo nxa sikhangela ngeze intelligence analysis internally rigging ukuthi abanye abantu bagcine bengatholi amabizo abo wona ekhona kodwa efihliwe kuyikwenzela ukuthi abafihlayo laba besenzela ukuthi abantu bevotele ababe bemfuna yena ukuthi ebe nguyoza kuma kuyingozi ke khona lokhiyana abantu bangayinyela inhliziyo yozabo bethola ukuthi baregistile ukuvota kuzeki bakhona njalo emaphepheni wona lana kwama-cells kodwa amaphepha lawo befihliwe bayagcina abantu bevotela umngameli akumangalisi uthole ukuthi khona ukhansela edliwe u-MP edliwe upresident ewina nge-big margin khonokhuyana kungenzakala let us not ignore it akuvunyelwa lokhuyana abakwenzayo lokhuya okunye sizibonele ngamehla abantu bayakhala kakhulu abangazenge bevote kuthiwa khona hayi amabizo enu kawakho kodwa uye phansi kuma-cells laphana le maphephe nabo amabizo akhona so khona lokhuyana ukuphuma kwabantu bebaningi kuza kwenza kusasa bephume bebaningi kodwa bevotela uprezidenti kuphela yingozi yona liyana abayenzileyo yingozi sibili lokho kuzatshengisa ukuthi kuzawuba lohlupho kakhulu ekutshayeni intambo laphana kodwa-ke ngothando lwabo abantu ngokuphuma abakwenzileyo lo mkhankaso owenziweyo abantu bekhampena babone ukuthi khona leli bandla le-triple yeli yilo elingathi liseduzane kakhulu in terms of numbers kulamanye amabandla aphikisayo hayi kungela dlakela sibili kungelani leliyani bandla lingadliwa lingakhulelwa sibili but ngokhona lokhu imicimbicimbi leyenzakaliyo leyo kube lensolo kakhulu
ukungabi lokhetho lwama-primaries kumabandla aphikisayo ikakhulu ele-CCC ubona ungani kuzaba lomthelela na kumpumela yokhetho oluzayo
ukungabi lokhetho kwamanye amabandla aphikisayo lawa amafuna labo ukuthi khona bengena eparliament kumbe bebe lo president ongakhokhela ilizwe khona okuyana kuzakwenza ukuthi ibandla amabandla wona lawo edliwe kakhulu 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 nge-big margin ngobana phela abantu babelabantu babo so sebezawenza kona okokuphiwa ukuthi votelani uzibani abangamfuniyo icandidate ethi imeli ikhethwe ngabantu ukwenzela ukuthi abantu bephume ngobuningi babo besiyamxhasa lo abathe bamkhetha so kuyadingakala ukuthi khona amabandla laphikisayo labo benze njengakhona lokho okwenziwe libandla elibusayo ukuze kuphumele egcekeni ukuthi khona baphume ngobuningi babo njalo besiyavotela yena lo ababe bemxhasa ukuthi khona echa intambo ngaba ngukansela ngaba ngumember of parliament so ngokungakwenzi lokhiyana kutshengisela mhlophe nje ukuthi hayi mhlawumbe vele kabalabo ngubana ngalibana belabo baza baveza egcikini akula sikhathi sokufihla lapha kumele ukuthi kuvele nje egcikini kubonakala ukuthi abantu bakhankansela bani i-capability ye-candidate akulo qualifyayo ama-qualifications kawakho ekukhetheni umkhokheli abantu bakhetha nge-capability yomuntu kungakhethile ukuthi lingaba libandla liphi abantu esiqintini sabo badinga umuntu o-people-centered umuntu ohambelana labantu nguyo lo ozakhethwa yikho esibantwini lapha esintwini sisithi ikhethwa ematholeni so ke ngokwehluleka kwabukwenza khona lokho okufanana lalokho okwenziwe libandla elibusayo angiboni ukuthi amabandla aphikisayo lawa azathola nje ithuba lokuthi bencintise laphana
Hello ke ngumnumzana Max Mkandla ohalwa impi enkululeko njalo ecubungula ezombusazo ubexoxa icingweni le Studio 7 ekwobulawayo Njengokuthembisa kwethu ngeviki edluleyo sixoxe lesikhulumeli sebandla le MDC Alliance umnumzana Witness Dube yena othi ibandla labo liza kwenza ukhetho lwama primaries ezigabeni ezilabantu abedlula oyedwa abayabe befuna ukuncintisa ukhetho kodwa lapho okuloyedwa akusoze kudingakale ukhetho ke sizwe ingxoxo yethu loDube
ibandla le MDC liza kwenza ukhetho lowaba bazasimela kudale le parliament lo labazasimela ku Makhazel kodwa indlela esenza ngayo lokhu ukuthi siqala siphe abantu amathuba ukuthi baxoxisane njengobukhokheli sina silama structures indawo zonke silobukhokheli obusebantwini indawo zonke buyaphiwa ithuba lokuthi lixoxisane ubuxoxela labo mhlawumbe abakhangelo lokuthi bangakhokhela ngoba thina ku MDC abantu bakhethwa ngabantu abantu yibo abajoyo ukuthi namhla siza kuba lengxoxo yokuthi ongaba ngukansela ngubani ongaba ngu MP ngubani babonisane lapho abavumelana khona ibandla kalenzi primary election kodwa kungakhanya ukuthi balembono etshiyene yokulabantu abanengi abafuna ukuthi bamele ibandla yiko esenza khona ama primary election njalo organizing department yethu isibhode ndawana yonke ukuzama ukufaka inhlelo zokuthi abazakhangela lawo ma primary elections ukhetho lwebandleni ngobani lokho umsebenzi okumele ube usuphelile kuyona linyanga esikiyo ingakapheli njengokunquma kwebandla kogajalo to standing committee
sike sezwa abanye bekhonona besithi ibandla vele selifike esibangene sokuthi lingangeni kukhetho ngenxa yokungezwani lina litheni ngakho lokho
njengebandla sisemkhankasweni sibili sesiqalisile ukuhamba-hamba lapha lalapha yana sigaya ukhetho lapho kuvuma khona esindikwa khona imvumo ngamapolisa uhlelo lwethu izolo belusekai north kanti sesike safika kwezinye izindawo kwamanye amaprovince sifana nje lezulu lesiqhotho elitshaya lithule abantu babona ngokugcwala kwamadamu babona ngehlobo elihle ukuthi hatshi izulu belisina asilawo umsindo kokunenge sikwenzayo kodwa sigcwele nje indawo yonke sikhokhelwa ngama-structures at ama-districts lawama-ward ekwenzela imihlangano kuza kuthi ngokuya ngokuya sesisenza amarali amakhulu azabe esebonwa ngumuntu wonke ukuthi bandla la MDC lizonqoba ukhetho ngo 66%.
Lo ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MDC Alliance obexoxa icingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi umama wedolobho leJivu owabulala abantwana bakhe abane ngemva kokuxabana lomkakhe ugwetshelwe ukuhlala ejele okwempilo yakhe yonke okuphindwe kane. iphephandaba leChronicle lilo daba lokuthi ohalwa impi yenkululeko umnumzana David Munga Moyo oyesazakala ngelokuthi sharpshooter obhubhe ngolwesihlanu ubekiwe izolo emathuneni eProvincial Heroes Acre enkulumane kobulawayo. Okwamanje sengilichiya izandleni zenu linaba laleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Lichona njani bestudio seve ayithi nasiyachona sithona kahle siyajabula sijabuliswa zindaba elisinikeza zona bakithi. Shuwa inkulunkulu alenzile kuhle bantu ngoba liveza konke okufihliweyo abantwana bezimbabwe laba abanye abakade sabangakwazi. Siyalibongela shuwa lonke Chris Gande Ntungameli Gibbs Dube Sithandekile Mhlanga Geno Gumede Presedisi siyalithanda lonke shuwa siyalithanda inkosi ilenzele kuhle lipha amandla ukubana lisinikeza inyuzi konke okufihliweyo sikuzwe abakufihlayo shuwa siyabonga kakhulu shuwa inkosi ilenzele kahle siyalithanda kakhulu 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 siyalithanda lonke shuwa nyamuzwa umama lo sibili ukhuluma njengomfazi ongazalanga nyamangala nxa sithi umntanakhe ose-America umtshele wathena lakhona ngale kulezi nhluphe waye siyadingani lokhu bona izanu phela iyabakhiphela kuhle khona le America udingani kuyina kudinga yibona behlezi kuhle lapha eZimbabwe. Umama lo ukhuluma njengomfazi ongazalanga sibili umama lo umsenator bakhe kutsho kakwazi le nto ayisebenzayo ukuthi usebenza ngayo aphinde athi umntanakhe ukhonale umntanakhe uphetsheya khona ludingani bona behlezi kuhle la bencindezela abantu yikho khona oku okukhulunywa ngulo idizela leyo yikhuluma iqiniso ngoba bayakwazi ukuthi bona ngapha umuntu wakhona uyakhohlwa ukuthi ukhulumeni akhuluma akhohlwa ukuthi bona yibo ababulalilizwe umama lo yibo ababulalilizwe nyamangalelo wakhe umntwana enikho
Sarbonani Savan Studio 7, Yachabuba Lanina Mtanzu, Tanduanga in the Valley Village Niggerswan, then I press whatever, the Alchazero. A Gulo Mama Uta Defector, who MTC, Wire Goes and UPF. Oh, Mama Lo, Aposi Trail, Aposi Tell and Woody, Yum Nanga Kawenza, and Wenza Look Laloku, what and wounds Usha and Savan to give up for me Pola to Utawan Bakumi in terms of Wapun and Putan Siban to Witten for Funa, which are against those who sell up apart with his Palace's hayi ufaka abantu abangayisibo ezindaweni zabo abangaqanjwanga lokuza abantu aba unofficial eZimbabwe lapha kanye lenhloko zabo ogawule labo bakhuluma nabantu abadala benjana bazini bapho sihlonipha labo ogawule labo kunjona kunje so yi-Al Jazeera bathini bona ngokwabo bathini abantwana abahluphekile bathwele nzima sithwele nzima lapha phakathi njengenqaba mabo sihlonipha mabo sijwayela thina mabo simbuluze siyabahloniphile abantu lapha
thokazo omuhle livuka njani lonke Studio 7 okhuluma ngo Masenga 263 yabona i-documentary le Al Jazeera ifuna ukuthi ngayathola abazoyitranslata ngama languages wonke ithunyele kuwo wonke umuntu eseZimbabwe azibonele ukuthi lezi zigebenga ezizibiza ngohulumende bayenzani yini abayenzayo so far elizweni since bethethe umbuso umgaba bethi i-new dispensation kumele ukuthi abantu bezibonele ukuthi akulaza hulumende eZimbabwe kunezigebenga nje ezifuna nje ukuthi zidlele abantu abazozigcwalisa imikhaba yazo zincindezela abantu zingafuni ukuthi bekhulume nanzelela ngokuthi manje abafuna ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo ngenxa yokuthi bafuna ukuqhubeka bezisuthisa bona bodwa abalandaba labantu beZimbabwe. Ngicabanga ukuthi isikhathi sokuthi abantu bebone manje bebone ukuthi bayenzayo isikhathi sokuthi abantu bebone ukuthi makuyikuvota wonke umuntu avote ngendlela yokuthi kuvotele i-TPC sizame ukuthi keep it as is given alesi ngoba kula into esingayenza akula akukhona phe siyakhona si leave Zimbabwe as long as we support lezi zigebenga lo president wabo lo ofana nalabo nyabo
njani u Studio 7 balaleli nani nisondele izindaba nokho nihleli khona lana ngizibuza ngilalela izindaba ngizibuza ukuthi laba bantu bezanpf since bona berubhana bona bodwa ngokufevana bona bodwa ngofaka nezikundleni bona bengamazani beyiphatha ngathi bevota beyirobhana futhi ngalokho okwenzakalayo abantu besiya vota ama-primary election. So kusho ukuthi kulezi ndawo lapho abafaka abantu bobo bangama-favorite basusa bayabaza abantu babo bazovotela la ma-favorite abo then basusa laba abantu emagameni amagama abo kule hazi yini list yakhona laba abantu abavota ababhalisileyo. Kusho ukuthi nabo ma-presidential elections kusangenzeka futhi benze njalo banabantu bababaziyo ukuthi bazovotelezana or kuma-member of parliament la kuzayenzeka nakithi ukuthi sizojika kumalokhuzeni ama-polling station sithole amagama ethu engekho kuvote laba abafunwa yibo kuphela ukuze bona bawini. So yabona isimenemene sakuthi sikubharubhana bona kodwa pro thina ngapha sizalunga yini
salibonani. Ngiyabingelela siyo sangithi cela siyo sangithi kasibambaneni kasiyekelenini ukulwa thina sodwa lokho kusilethela izitha abantwana bamaNdebele. Ngicela abantwana bamaNdebele kasihlanganeni ke siyekeni ukufoma amaphathi amaningi asibende phathi elilodwa kukhangelwe kulalelwe njalo izikhalazo zabantu. Abantu bakithi bayahlupheka. Bengicela msakazi sihlanganeni bafowethu nabodade wethu kwanakele kwelakithi abantu bayahlupheka bagcwele umhlaba wonke. Bengicela siyo sakithi samaNdebele kasihlanganeni kukhangelwe udaba oluhlupha abantu. Abantu bayahlupheka kakhulu ungagangela abantu bafuse ukungosuka emazweni ngenxa yosizi. Bengicela siyo sakithi ithi Ndebele hlangana sizwe hlangana akukhangelweni okuhlupha abantu. Cela singagijimeleni kakhulu ezikhundla ngoba azisisi ndawo. Bengicela sibambaneni siyo sakithi obecela ngosehlisayo undodana Evans.
Salibonani salibonani kustudio 7 ya mina ngeke ngizitsho njengegama lami ngoba ngisesabela umndeni wami futhi sometimes ungaphila nzima bangala nzima. Mina ngisizalwane sasedate bengilesikhalazo lami lapho ukuthi sicela nisibuzele bakithi kupresident Emerson Lowo Mnangagwa ukuthi kati kusukusela like kobulawayo umgwaqo usiya eVictoria Falls shiwa eqiniso lihle umgwaqo ufile umgwaqo sizofika ecross date usungena phakathi kwedate vele lokuthi yazi izimoto zihamba zikhekelezana so ukuthi kunzima kuhanja nzima kodwa uzezwa kuthiwa vote ZANU-PF. How are people going to vote for you when you're not even helping us? Asilwazi thina isizo lukahulumende endaweni yakithi asinalo usizo lwakhe actually silutholayo kithi. Sisuka laphana sisuka ecross date usehla usiya eMansuma usehla usiya eGurambira usiya eKapami usiya bamba iLambo dinde centrali akuhambeki emgwaqweni usiyangeni wange akusahambeki akusakhanyi lokuthi ungumgwaqo ukuthi abantu sihambe ukuhamba izimota kumbe somgwaqo wezinqola asisakwazi kodwa baduzekizwa abantu abakulu abadala belokhu besithi vote ZANU-PF vote ZANU-PF asivele yazi asikwazi isicelo leso ukuthi akazame ukuthi esibheke nathi singamaZimbabweni phela laphana mawubhekile sokungani it's two countries from BYO usiya eVictoria Falls and from Bulawayo usiya eHarare that is another country from Bulawayo to Victoria Falls it's another country again akusakhanya ukuthi country one.
Lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umsekeli kamongameli welizwe lemelika unkosikazi Kamala Harris ufike kwele Ghana izolo lapho amukelwe ngabezomgido egcekeni lendizamtshina. UHarris uzafika laseZambia kuhambo lwakhe lwamalanga amane. UHarris uzakuya kwamazona la esiyaqinisa ubudlelwano belemelika lamazwe ayewezwekazi leAfrika. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ukulandula ubufakazi benkohlakalo obuvezwe ngumsakazo weAl Jazeera ukwenziwe ngumnumzana Hubert Angel kuveze ukuba umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa laye ukhona kudokumentary yeAl Jazeera. Ibandla lesisi lithi ukhetho lwama primaries ebandla lezanu PF luveze ukuthi leli bandla liyaxokozela njalo lizadliwa ukhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangazwanga indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.